esikwenzayo ukuthi information yona leyo ukuthi kubhaliswa ngapi kuvota lokuzwisisa kwesithi voter education ikho sincedisana lezeke ukuthi abantu bazwisise ukuthi ama boundaries semi njani ama constituencies semi njani njalo ukuthi ubhalise ukuvota ungabhalisa ngapi njalo sikuquzela njalo sikhuthaza ukuthi abantu bengabi lendaba lokuthi i proof of residence uyayithatha ngapi ungahambeze khona kule form abakunika lona we obhala khona ukuthi hayi mina ngihlala ku address ethile ikho endlala khona commissioner of oath authorize yikho esikukhuthaza ukuthi abantu bengahlaleli ngemuva ngathatha isithupha sakho esepaper uthathe seplastic as long as kule photo yakho and photo yena leyo khanya
kule ngxaki yini elihlangana lazo njengenhlanganiso kumbe abantu abahlangana lazo ekuthini bethole incwadi zabo zokuzalwa kumbe izithupha kumbe babhalisele ukuvota
ingxaki bezikhona mbijana ikakhulu ekutholeni izithupha lezi ngoba besibona ama updates ade siwathola ukuthi ividi portrait gold lapha kobulawa bekulendwendwe ezinde kakhulu abantu belayinele ukuthatha izithupha so nxa sokubuya sokungani kudecentralize kubuya ebantwini kulapho kubhaliswa khona lokuvota ngaba kakuhle kakhulu ukuthi nxa umuntu omutsha ade ngakatheni 18 osele 18 years esethe wathola leli paper ID akwanisa ukubhalisa ukuvota njalo kathesi sikhayelele ukuthi sikhuthaze lalabo nje abathethe 16 years ukuthi abathathe izithupha zabo noma bengasoze befinyelele ukuvota so sikhayelele ukuthi ingxakade zikhona lama queues la de khona abantu bangaphathiseka kulolu hlelo
zikhona yini izinqumo eselikela zithatha eziphathelane logwalo loluhlu lwabantu ababhalisele ukuvota
sike saba lomhlangano leZimbabwe Electoral Commission ye-Friday lapha kobulawayo lapho isiqoqisane khona ngendaba ezishiyetshiyeneyo ezigoqelayo nale ndaba echisa kakhulu e-voters roll so ekuxoxeni kwethu izeki laye isinika i-feedback ukuthi hayi i-voters roll ayikabi final for i-2023 harmonized election ngenxa yokuthi kulamanye ama-processes afana le-blitz are-inputter into that voters roll so i-voters roll ayisozibe khona kathesi ngenxa yokuthi ngaba khona kathesi omunye umuntu sengathi ayisafanani leyinye i-final roll ezaba khona after i-rollout le voter registration eyenziwe ilizwe lonke so lathi sabe silonke sixoxisana labo sizwisisa ukuthi kuhamba njani ukuze besinike lathi i-heads up ukuthi hayi final roll sikhona njalo nxa umela abantu kumbe ecouncilini beparlamente kumbe upresidential ulelungelo lokuthi uyithole uyiphiwe leyo voters roll ku-nomination court so sikho esikukhangeleleyo ukuthi lathi sibe silandelela sizwisisa ukuthi udaba le-voters roll solumi njani kodwa kathesi besithi akayikabi ready ngenxa yokuthi kulenhlelo ezitshiyeneyo ezenziwa abazenzayo ezifana le-blitz lokuklina kwe-voters roll kukhangela abantu asebasishiyayo ukuthi bakhitshwe kuleyo voters roll ingakapresentwa as the final roll for ama-elections la esibhekane lawa aseseduzane.